Siyabonga Kips Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngemoyeni ngenjabulo ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe zithi nxa zicapha umngcele weBridge zizokwethekelela kwele South Africa zilokhu ziphiwa amalanga amalutshwana kakhulu.
Umuntu anganikezwa 2 days kumbe 3 days angakulaleli ngoba at the end of the day wena nguwo ogcina ubhana ukungena eSouth Africa okwamanye amazwe.
Isizalwane selemelika esabulala isilwane esithiwa nguSiso singaphenduka uzothoniswa eZimbabwe singaphiwa sigwebo bani? Sixoxa legqwetha lomnikazi weplazi okwabulawela khona uSiso. Ngokwezemidlalo, untombazana owayethethwe nguThemba Hloli, umsekeli weqembu leHighlanders owabulawa nyakenye, uphathiswa ngabasekeli beqembu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe zithi nxa zicapha umngcele weBridge zizokwethekelela kwele South Africa zilokhu ziphiwa amalanga amalutshwana njalo ziyajeziswa zingekela ukuphuma engakapheli kungakhathalekile ukuthi umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba uthi lokho akukho emthethweni. UBenedict Nhlapho siphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emavikini asanda kwedlula, umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthe umuntu wonke ongena kwele South Africa uvunyelwe ukuhlala elizweni okwamalanga ngamachumi ayisishiyagalolunye ngomnyaka. Ubuye njalo wathi kakukho emthethweni ukujezisa umuntu ongene kwele South Africa wasedlulisa amalanga awaphiwe emngceleni kukanti bengakawaqedi amalanga akhe angamachumi ayisishiyagalolunye. Bathi lokho kubathwalisa nzima njengoba engaphela ungaphumanga bajeziswa ngokuncitshwa imvumo yokungena kwele South Africa okomnyaka ogcweleyo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Silindile Phiri uthi loba ubelokho la wonke amalanga awaphiwa ngomnyaka emngceleni ufike waphiwa amalanga amalutshwana engabuziwa ngalutho.
Abantu bangkhona bayarelaxa kakhulu, ake bakhohle ukuthi basemsebenzini, baqale baxoxe bona bodwa. Kungafika futhi abantu ababaziyo nje baqale baxoxe baseve those people ababaziyo.
Umgcini isilalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi iningi lezalwane zeZimbabwe kabasazi ukuthi balandele kumbe hatshi okuchiwo ngumphathi ntambo.
Kodwa ngenkulumo kaminister uthi umuntu kabhani, kodwa esikubonayo okwenzakalayo eboda kayisikho lokho.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Lydia Nkomo uxwayisa ngelithi kuhle umuntu aphume amalanga awaphiwe epasipotini yakhe engakapheli ngoba engceleni abafuni incazelo nxa usudlulise amalanga kodwa bakuhlangabeza ngesijeziso.
Njengoba ngibuye ekhaya angizange ngiyibone leyo post esho ukuthi umuntu anganikezwa 2 days kumbe 3 days angakulaleli ngoba at the end of the day wena nguwo ogcina ubhana ukungena eSouth Africa okwamanye amazwe usule stamp esiredi sesingasavuma ukuthi ucross.
Umnumzana Wabhena uthi sebehlele umhlangano lesiphathamandla zalolu gatsha ukuze bathole incazelo eqondileyo ngenkulumo kamphathi ntambo Gigaba.
Sizabe silo mhlangano labo lo director we-immigration ngevikelizayo ubaba uJack McKay. Sizama ukuthi silungise sikhulume ngalolu daba luchasiswe kahle lathi sibeke lathi isikhalo zethu.
Inani lezalwane zeZimbabwe ezingena kwele South Africa zizodinga ukudla lezinye impahla eziqhakathekileyo empilweni lilokhu likhwela njengoba isimo sezomnotho silokhu siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abaphila ngokuthengisa izitaladeni zeHarare bacatshangelwa ukuthi bayafika inkulungwane ezilikhulu i-100,000. Sibuzise umgcinisihlalo wenye yezinhlanganiso zabathengisayo laba eZimbabwe Informal Sector Organization iziso umnumzana Promise Mkhwananzi ukuthi balokhu begijinyiswa ngamapolisa kamanisipala na.
Yes, balokhu begijinyisana labantu emadolobheni akhulu aweZimbabwe, Mashinze, eMtare, eBindura, baya phambili ngokushanisa amavenda emadolobheni befithi bona bangisa amadolobha la bafuna ukuthi amadolobha abe ehlanzekile, behamba kuhle ngezimoto zabo emthethweni, beshopa kuhle emgwaqo kungenamuntu ebaphazamisayo.
Bona ke abaphiwayo izitendi lezi bathi kunjani?
Bayakhonona kakhulu ngoba baphiwa on paper, banikwa konke lamakhadi bethi umuntu akuhambe esitendini esinje, kodwa umuntu uyade efike esitendini leso ethole kulabanye abavele behlezi khonapho yabathi yibo vele abanikazi baleso sitendi. So abaningi bakhona bakhona bayabhoda ngedorobheni badesparate izitendi zigcwele. Uyakwazi ukuthi amavendo esilayarara edlula 100,000 ukuthi izitendi ezikhona zingu-6,000. So lokhu kutshengisa ukuthi abasoze basabenula izitendi lezi. Kodwa indaba enkulu ehlupha kakhulu ukuthi ukhansili ubatshela ngelanga kumele babhadale idola 25 iloba bathengisile iloba bazosala iloba sebetelelisitendi iloba batholanga sengisebenika ikhadi ikhansile ukuthi sebeilesitendi kumele bebhadala dola 25,000 nsuku zonke. Amavendi imali yabadele nayo encane naleyo ababeyigoqele ukuthi yabaza kuyawoda ngayo isisiphe libhadale amadola 25 lafumeka ngekhansili. Phinde kube le ndaba njalo ezihluphayo kakhulu ezilekwenza labemama abahlukuluzwa ngobaba abasebenza emapholiseni ekhansini laba abale bedimanda into eziningi-ningi ukuthi kube mama lapho ukuthi bebayekele bethengi mhlawumbe bebayekele behambe lezinto zabo ebazithengisayo. Ukuhlukuluzwa kwabomama okukhulu kakhulu okuhlukumeza imoya abantu abaningi okwethusayo ukuthi shuwa kungenzakala into ezinjalo esho ukuthi umama bayekuthiwa xa ungenzanga lokhu sengithathele izinto zami kumele wenze lokhu ukuze ngiyeke luhambe lento zakho.
Ababhadalayo ke amadola 25 la bengafika yini la 100,000?
Abafiki, abafiki 100,000 ngoba abakarejistwa bonke. Iprocedure akayisebenzayo ukuthi ungavele urejistwe uthenge uthole ikhadi leya usuqale ukubhadala. Ngani uthole ikhadi futhi ukubhadalisa and ungayekela ukubhadala bangulandelele endlini yakho bazothatha izinto zabo lazo kumele uzithengise leziyana. Abantu bakhona sebesesaba uqale ukurejistra kwakho noma ungarejistwa ngoba system sangkhona sinakho. Uyasuzithele ebhuzeni ukuthi kumele ubhadale idola 25 dollars ethile. Kuthule esindini ungazika kula lapho ethengisela khona kula sindi ukukhona lapho kuthuwe khona kulomunye umuntu okhona khona lapho ethengisela khona.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcinisihlalo weZimbabwe Informal Sector Organization ziso ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Isizalwane selemelika esabulala isilwane esithiwa nguSisal singaphenduka uzothoniswa eZimbabwe singaphiwa sigwebo bani? Sixoxe legqwetha lomnini plazi uTheo Bronkhorst owakwabulawela khona uSisal, umnumzana Gibmo Muviringi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngingathi okwakathesi sesimelele ukuthi sekuyele ekhodi saka-5 August.
Ya, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kanti vele licala bani eletheswa ubaba lo omele?
Ubaba lo etesi kaba lokuthi walukuza wavumela umuntu ukuthi azingele angalamaphepha akwanileyo.
Kodwa amaphepha wena njengommelayo uthini ngamaphepha angikhona ayenela yini?
Hayi, thina sithi amaphepha wonke ayekhona, amaphepha wonke ayenela yini.
Asithi thina ufunyanwe ele cala ubaba yena lo uzagwetshelwa isikhathi esinganani?
Engagwetshwa i-400 kube kumnyaka wonke esejele.
Yena ke uma ubulala isilwane nxa kuyikuthi engagwetshwa laye uyagwetshwa isikhathi esinganani?
Ingakwazi ngizana ngoba bakathi sike ukuthi uma ubulala sebemchajile yini laye. So asikwazi ukuthi baye bezamchaja ngani. So konokho kungatshengisa ukuthi engagwetshwa kwesikhathi esinganani.
Bakhona abanye yini asebeke babanjelwa bebotshelwa icala elifanayo kumbe ngokuqala yino?
Ngingazi. kodwa engilizwa yena ukuqala ilona leli ngingazi ukuthi kungaba khona yena abanye esibeke babotshela icala elifana kami naleli.
Umnumzana Give Momu Viringi ligqwetha lomnini plazi uTheo Bronkhorst okwabulawelwa khona isilwane uCecil ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zika Praxedis Jeremiah esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyakwamukela kuhlelo lethu unkosikazi Edna Ndebele.
Ngiyabonga.
Ungasichasela ngamafitshane ukuthi vele khona ukuthi ube ngufashion designer kwaqalisela ngapi sibili?
Kwaqalisa ngingumntwana omncane. Ngangivele ngithanda ukuthunga, ukudlalisa amalembo, ngiwathunga, ngenza impahla. So ngagcina ngibona ukuthi i-career engangifuna ukuyilandela. So ngabe sengisiya esikolo. Ngenza i-program ye-designing ku-Edanico.
Izigqoko zakho vele ngizigqoko ezinjani?
Ngithunga impahla zabafazi abesiya emthadweni, e-church, kuma-functions. Then khathesi sengizama ukuthi ngibambe okwamadoda here and there. But impahla zami ngihlanganisa i-Ankara African print namalembo ayi-plain. Ngawahlanganisa konke. Sometimes it depends ukuthi ngithungela ubani. Amanye ama-customers ayabe kuphunga ufuna ilembo African attire ele Ankara African print kuphela. Then abanye bayabe befuna lihlanganise, so ngiyahlanganisa konke.
Wathi uqalisa utshela abazali bakho labangane lezihlobo ukuthi sufuna ukungena ekuthungeni, awuzange ube lenhlupho na?
Iyo i-problem engayihlangana nayo ekuqaliseni. Ngaxesha ngitshela ubaba ukuthi kokwade ngifuna ukukwenza. Ngiyabona ngakuthathanga kuhle ngoba yena wayekhangela ukuthi ngizayabuye ngimtshela ukuthi hayi baba, mina sengifuna ukuba yidokotela, ngifuna ukuba yi-accountant kumbe amanye ama-careers lamana agcwele ngale khaya. Kwakungani kunzima for him. Not ukuthi wayengizonda, wayekhangele naye ukuthi ngiyenze lokho wakwenza ngabanye abantwana. So kwathatha isikhathi ukuthi ngimufundise ukuthi ebekwazi i-industry leyo ukuthi umithi i-industry enjani. I-industry layo engayenza ukuthi umuntu ephumelele empilweni.
Kule mincintiswano osoyingenile okwamanje lapha e-America?
Okokuqala kwakuse-New York Africa Fashion Week. Hayi, ulo wawungasomncintiswano. Kodwa ngangihamba ukuyobatshengisa lokhu engakwenza. After i-New York ngabe siye e-Virgin Islands, kwakulo mncintiswano ukuthi sithunge ama-eco-friendly garments. Ngahamba ngathunga i-garment yami, babeyivota ukuthi yokathi iwinile. Ngabe siya e-Waterfront Fashion Week, ngabathengisa, ngawina. Kathe simbelele ukuthi ngi-showcase ngo-September, ngiyabe ngise-California. Then kuleyinye engiyabe ngi-representa eZimbabwe, SADC Africa Designers Showcase, ngiyabe ise-Washington DC. Enye eyabe lapha bengiyenza for African community.
Inkuthazo ongathanda ukukhuthaza abanye abasakhulayo abangobomama abafuna kungena umsebenzi owenzayo?
Akusoze kube kuzaba nzima, but ngoba just because kunzima akumelanga ukuthi siyekele ngoba inzima. Kumele ubambelele, uqinisele nxa ikuyinto ofuna ukuyenza. Kuzaba nabantu abaza ukuthi yekela vele kunzima, lokho awusoze uphumelele, you know. Lapha kumbe wherever you are, nxa useZimbabwe abanye bazathi industry lapha abantu ababhadali, yabo lokhu kuthunga awusoze ube nemali. But ngiyabatshela ukuthi bengagive up, lokhu bebambelele, bekhangelele ukuthi izinto zizaphumelela. Kuvele konke kumele sibambelele, sikhangelele, sibe ne-positive mind.
Izigqoko zakho uzibona zizamukelwa kangakanani lapha eMelika? Ngike ngabona enye i-showcase yakho ngezekhaya, kumbe ngingathi ama-ethnic dresses.
Ngiye ngibona abantu bezamukela sibili ngoba ngapha baningi abantu abayenza okokuthunga behlanganisa ama-African prints behlanganisa namalemba lawa atholakala lapha into abayithandayo bathanda ukubona izinto ezi-different ngiyabona bekwamukela sibili ngoba vele nxa uyenza izinto kumele utry ukuthi ube ne-difference ukuthi nxa abantu bekhangela umsebenzi wakho bethi a lokhu kungani ku-difference lonto kwenza konke okwenziwa ngabantu
khathesi usebenzela ngekhaya kumbe wasowavula ivinkile
hhayi kathesi ngilokhu esisekhaya senze
ngicabanga ukuthi kwela kusasa uzavula ivinkile kumbe amavinkile
ama
belilalele kuhlelo olukhangela indaba eziphathelane labesifazane olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngimele uSthandekile Mhlanga ovame ukunika lolu hlelo maviki wonke lithiye indlebe ngeviki ezayo.
Sibonge ke uPraxedes Jeremiah uPJ obesethulela ke uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Ukwezemidlalo, untombazana owayethethwe nguThemba Hloli, umsekeli weqembu leHighlanders owabulawa nyakenye, uphathiswe ngabasekeli beqembu leli ngeviki edluleyo abahlala kwele South Africa. Sixoxe lelunga lenhlanganiso yeHighlanders Supporters in South Africa uAbel Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya thina nje ngenhlanganiso yeHighlanders la eSouth Africa sihlale phansi sabona ukuthi njengoba uyindodala wayethanda kakhulu iHighlanders ufile empini so liqhawe lethu sasesithatha ukuzimadlana okuncane kuma-supporters lapho basathenga okuncane nje okuzimpahla. Kwasala i-350 rands sase simqhubela nje kulezi zihlala le-Dynamo Clubhouse ye-Highlanders.
Khonokho elamqhubela khona kuyini ngaphandle kwe-350 rand?
Zimpahla zokugqoka ezomntwana yize samthengela zona zathengwa ngomunye ubhuti abathi ngu-Benton.
Manje yena njengoba iseZimbabwe lamqhubela njani konke khonokho?
Samcontacta before sisuke lapha eSouth Africa sasesithi maze sifikile khwangale sizomfonela sathi sifika Saturday eClubhouse sasesimfonela wasebuya eClubhouse ama-officials e-Highlanders sabaqhubela into zakhona basebemqhubela kuningi esasikuthengele sasithengele le club futhi sasithenge ama-training balls ayi-5 lama-match balls ayi-2 lama-cones ayi-20 lama-bips ayi-40 yikho sawuqhubela iclub konke lo.
Lo ke bekungu-Abel Khumalo, ilunga lenhlanganiso ye-Highlanders Supporters in South Africa. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ngakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe zithi nxa zingena emngcweleni we-Bite Bridge zizokwethekelela kwele South Africa zilokhu ziphiwa amalanga amalutshwane. Isizalwane seleMelika esabulala isilwane esithiwa nguSisal singaphenduka uzothoniswa eZimbabwe singaphiwa sigwebo bani. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande Lilanga.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.